Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emhlakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlaka 10 Mtulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izindlela ezinqazisizakala kanje ziyazidinga ukuthi zicwayisizidingisiswe yilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo.
Abantu babambe wangaphansi ngokwenzakala kumdeni kamongameli Masamnangagwa kuthiwa kulamasela asengena ezindlini zabo edinga okungaziwayo.
Mhlawumbe yena uMnangagwa ngokwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbe ngo-deputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bagugula kulamadoda ahlale ehlomile.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathandabuza umbiko kaMnangagwa othi uzasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Isikolo seMatopo Mission esithelwe idomu yabafana sidinga imali yokunceda abantwana abathelwe zimpahla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu babambe owangaphansi kulandela ukungena kwamasela endlini kamongameli Emmerson Mnangagwa eHelensville eHarare lemzini wendodana yakhe uDavid Mnangagwa kanye lomzukulu wakhe uTonga Mnangagwa abayiziphathamandla zehlangothi zikahulumende. Abezindaba abezimlive babika ukuthi amapolisa azame ukudubula amasela la emzini kaMnangagwa abezama ukutshontsha. Nganisenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba esikhulumeli sikaMnangagwa obengaphendula emakhala ekhukhwini, kodwa esikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi udaba lendlini kamongameli kakezwa ngalo. Amasela asanda kungena endlini kaDavid likaTongai lapho okuthiwa ayezama ukutshontsha. Achiya inhlamvu zombhobho lokunye emzini kaDavid Mnangagwa okwaba lomlilo wathisa impahla yakhe. Akwaziwa ukuba ngamasela kumbe kukhona okwenzakala kumdeni kaMnangagwa olamabhizimusi amaningi. Ezinye ingcwethiko zombusazwe zicabangela ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu abakhangelele ukuthi uMnangagwa ulakho ukufaka esikhundleni sikamongameli indodana yakhe kumbe umzukulu engasuka embusweni. Kodwa abakubandla lezano PFI kuthandabuza lokhu, sixoxe lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leli.
Izindlela ezinqazisizakala kanje ziyazidinga ukuthi zicwayisizidingisiswe yilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo ngoba ngaso kunje kips omunye la uzakhuluma okwakho omunye ukhuluma okunye omunye acabangele lokhu kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila ini ama-blank spaces sisebenzisa amabala engemhlawumbe angayisiwo sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela but okuqakathekileyo kips ukuthi kucubungulwe kakhulu abaze security bacubungule kakhulu badingisise sibezoyefika sibile endabeni ye ukuthi kubangelwa yini khonoko ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe lapha kwenzakala ntoule
even la izolo lokhu uMnangagwa engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe befika befaka i-cyanide konke ngaphi ngaphi babefika bemthe ngaphi imota ibe involved engozini njalo njalo into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa ke okokuqakathekileyo vele kips ungakhangela anti laphana uMnangagwa ethathisanda ukungena wahlangana lebhomba e-White City kwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzana okokuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayi babacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini even lakathesi khonoko okwenzakalayo bamele betho ukuthi kubangelwa yini kuloku ganga ukuthile kuleyo kumbe amasela kwesikhathi abefunuyatshontsha ngabantu ababefuna befuna ukulimaza abantu kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle yiko kumele kudingisiswe kwesho bephumele into ebambekayo.
Ye, akulikhathazi lini njengabantu bezanu bekhona?
Akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi kipsi njengoba zisitsho ukuthi into le ivele into eke yayenzakala le muva kodwa kusikhathaza kwakhona ukuthi khona kono kwenzakala na emuva azange sibe kwazi ukuthi kwayenzwa ngobani phela yonke into igcithimela icubungulwe then it uthi bring the culprits to book.
Umnumzana Billy Gawule lilunga lebandla lezano PF sixoxe laye eseLondon kwele Bilitane. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana kukhona ubuthakathi obenzakalayo into zezano ngaphakathi omhlawumbe yena umnanga gongo wakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bayakudubula kula madoda ahlala ehlomile angazi ukuthi intsorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Ye, siyakhumbula zake zabona izinto ezinje owayengumongameli uRobert Mugabe engakaphithwa esikhundleni Libutho kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la.
Hayi, angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labo chiwenga kunye lalabo abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kule nsoro njona ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njona ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontshela.
Kuna vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khonoko?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le-army komnangako ko-deputy minister uhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu kukhona sibili ubuthakathi obuthile engithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga ukuthi akujayeki la mathambo lapha so kuzavela njani?
Uhlupho ukuthi akujayeki mathambo ye kodwa-ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuzana uPF kodwa-ke uhlupho esilalo ukuthi umnankagwa ngu-strongman odlelana le army ukuthi umuntu angangena aze ayengena phakathi sibili endlini athiye inhlamba hhayi lokho kuyinsinda baphendule.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umuzi kamnumzana Wilson Makanyaire olilunga lecele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba usuchisiwe eRurungwe West. Umakanyaire nguye obekhokela uhlelo lokusitshengisela bekhuthaza ukukhulula kukaThimba labanye bakhe abafika phosa amachuma esishiyangalombili 78 obeliqoqwa ngamalunga e-CCC eKaroi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolwele sikhulumele samapholisa ukomishina Paul Nyathi kusenjalo umthethwandaba osudlulisele phambili isicelo samalunga ebandla leli afisa ukuthoniswa amacala okungena umhlangano okungekho emthethweni. Sokwedlula amaviki amabili bevalelwe entolongweni babotshwa besemhlanganweni okuthakazelela usuku lwabantwana ole Day of the African Child eHarare emzini kaThimba. Umkhosi walonyaka okubukisa imisebenzi yabakhubazekileyo kanye lokunye we-National Disability Expo uqale namuhla eBindura. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 bakhangelele ukungena lomkhosi ozavula okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lonyaka kulababukisayo abekwele Zimbabwe lakwamanye amazwe abedlula amakhulu amane 400. Umkhosi lo uqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabakhubazekileyo kusiyafika umnyaka ka-2030 esithi Accelerating the Attainment of Vision 2030 Disability Empowerment Targets for Enhanced Inclusive Sustainable Development. Emkhosini lo kubuthene abakumhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo, ingatsha zikahulumende, abantu abakhubazekileyo labanye. ukuhlaziya lolu daba. Sixoxa nomela abakhubazekileyo edale le-Senate, uSenator Anashiri osemkhosini lo.
Kulama organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama organizations lawo abona njengamalungelo abantu. Siyabona kulama ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhona apha iforest committee, isethu mutual public health and social welfare. Nasa laba siya exhibita sikanyeza amatalent abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo, bangathola ama-services njani. Ngiyathaba lapha ku-Ministry of Justice kade sibona benika ama-constitution akhona, amanye ama-constitution lawo ekubrei ukuthi labo abantu abangaboniwo labo abantu ukuthi bazuze information.
Baphumile ngobuningi na abakhubazekileyo ukuzophatheka kulo mkhosi?
Bagele bakhona interact abimiza namanye ama-service providers, nakuzama ukuthi sibone ukuthi amalungelo omuntu wonke ayaqhakathekiswa.
Injongo ekhona lapha ngeyani? Umbuthano lo ujongene
lapha sizakubona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo ukuze i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela, bakwanise labo ukungena imisebenzi, bakwanise labo ukuhambe esikolo. Namhla khalisile church day, siyabona amathenti segcwele khona. Friday sizaba lo is excellent comrade idini Nangagwa. Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele, sizikhulumele. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-national hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo, kodwa sekhona ama-quotas. Kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusive.
USenator Anashiri umela abakhubazekileyo edale le-Senate ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhindura emkhosini we-National Disability Expo. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasele namuhla indawo ezijiyeneyo eGaza kulandela ukubulala elikwenze abantu abafika amatshumi amathathu izolo esikolo eCentral Gaza. Umthethandaba kwele Kenya uthi amapholisa enza iphutha ngokubulala intatheli izindaba kwePakistan. U-Ashad Sharif wadutshulwa watshonela emoteni eNairobi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umthethwandaba uthe kumele kuhlawulwe umfelokazi kaSharif kulandela isehlakalo lesi. Kweziphathelane leMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO uza kwengeza imali lezikhali ezipha eleUkraine ukuze linqobe eleRussia empini ephakathi kwamazwe omabili. UBiden wethula amazwi la izolo khonapha eWashington DC evula umhlangano osaqhubekayo wabakhokheli bamazwe akunathwa agoqela eleBritane, France, Holland, Denmark lamanye achiyeneyo. Umhlangano lo uza ngesikhathi eMelika lilungiselela ukhetho lukamongameli, njalo amanye amalunga ebandla likaBiden esithi kumele echiye umbuso adedele omunye ozancintisana loMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngoba uBiden eseluphele. Ukuhlaziya lolu daba kanye lokuqatheka komhlangano weNATO, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
I-summit le ekhona eNATO lapha iqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi ye-Ukraine isidonse over more than 3 years. Yona iRussia yayibhajethi ukuthi yayizashaya i-Ukraine within a few months, but kathesi sesibona ukuthi hhayi abantu be Ukraine labo bazimele labo bathi hayi soze sithathelwe ilizwe lethu sisaphila. Kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuyazo thatha ilizwe labo mahara nje. So ukuncedwa abakuyenzwa yiNATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona udayi lapha umumo awusalula. Ukuthi iNATO ihlangane kunceda layo iUkraine ukuyinika iconfidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi ngoba izikhali bayabanika imali bayabanika le training le equipment ababengiyela ngoba siyakwona ukuthi kuqalisa lona le mpi iUkraine was underfunded ingela noma izikhali or sophisticated equipment.
UBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele kasenelisi. Abakhokheli bamazwe akumanyano weNATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola iNATO ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi uCommander in Chief usakhona ubaba uBiden sisalaye sisebenza sonke.
Ukukhangela abakubonayo uBiden seluphele but kaluphalanga over 1 year or overnight. I-debate yiyo ngantwa yamphambanisa abantu sebesithi hayi i-functions zakhe ngantwa kasakwanisi but mina mbona ngantwa laye uBiden ngantwa wakuthatha lula lapha ku-debate wona amazwe wonke leyamelika yonke bekhangelela ukuthi uTrump vele kasozaphenduke so kathesi ngantwa abantu sebeyithukile ukuthi hayi uBiden seluphele and kasakwanisi ukuba nguye ungu-Commander in Chief weAmerica la mazwe wonke weNATO emkhangele. But kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden i-history yakhe as a senator, as a vice president and as a president wayehamba njani and i-performance yakhe yayime kanjani.
Umnumzana Tim Moringa yolandela izombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni lontunga beyinkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Isikolo seMatopo Mission eMathabeleland South sesivule isikhwama sokudinga imali emphakathini ezasetshenziswa ukuthenga impahla, ukudla lokunye okwabantwana abedlula amachumi amahlanu 52 abatshelwe yidomu. Mnumzana Vezisizwe Bebe ovule isikhwama lesi ebulenjini bokuxhumana kukhasi leGoFundMe uthi badinga imali efika inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 ezanceda kakhulu abantwana laba asebephila nzima. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Ngemva kwesehlakalo sokutsha kwedomitory yabafana sikhulumisane lesikolo sizama ukudinga indlela yokuthi simesane lesikolo basebesinika imvume yokuthi sivule i-GoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanage ukuthi ngivule i-GoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase esizathu sizama ukuthi sixhase isikolo.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So iGoFundMe leyi our initially imali esiyidingayo kathesi i-$5,000, so ibhaliwe khona phana ku-GoFundMe pay, so sidinga $5,000. So i-$5,000 leyi ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo, lama-matresses, ama-toiletries, lokunye nje ama personal things abantwana athileyo kuma classroom laphana. So imali esizama ukuthi siyidinge kathesi ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni? Khuluma labo sisi.
Bangahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo ungasethi ukuthi help Matopo GoFundMe kuzabisa ipage eyethu khonaphana eye GoFundMe. Kule button ofike ulipress elithi donate, ungathi donate sokuza kunika nje ama-options okuthi udonate khona. Sebenzisa ama-card, credit card kumbe ama-debit card or amanye ama-forms of payment. So uyafaka ibizo lakho ukuthi ufaka le amount. Awukhethi ukuthi bakunanzelela abantu ukuthi kwesinye isikhathi nxa udonate laphana uGoFundMe. Ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission i-tip yabo. So ma ungafuna ukufaka i-tip kuGoFundMe uyahamba nje ufuke ufake u-zero, ngoba nxa ungafakanga u-zero enye imali iyakuya kuGoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo izakuya kufundi le eMatopo.
Lo ngumnumzana Vezisizwe Bebe odabuke eZimbabwe wafunda eMatopo Mission obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseAtlanta eGeorgia khonapha eMelika. Kulaba dabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abathi kabakholwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka embusweni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028 loba esebikele uZulu ukuthi usefuna ukuphumula. Intatheli zindaba eStudio 7, uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Omunye wabathandabuza okwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdare Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaboroni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka akazwa kubele isiqiniseko sokuthi akukhuluma yikho ngempela yikho khonoko. Ama-politician vele asobantu ukuthi kuthiwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi awuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ubekhona ngemuva kusasele President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front Mnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually was.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe. Mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma njengomgabe. Kafuna ukugcina ekhitshwa ngala ngeyinye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom, Mnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there, ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi ibandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga-ntenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kuthi ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo, isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engayithathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe leZANU PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 Mnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. NgumQondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
U-S. Nathi Ndlovu ohlala ePhumula koBulawayo oyintshantshu kwezemidlalo yokugijima usethole indawo yokufundela ezokugijima kwele Melika e-El Paso University. Unina u-Elizabeth Ndlovu uthi inkinga yokuthi kabanamali yokumthengela itikiti lendizamtshina leyokugada ibhasi ezamtshiya kwele South Africa engakayi ekolitshini lakhe. Unkosikazi Ndlovu uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube oweStudio 7.
U-Esnathi ulesipho sokugijima okwenze wazowathola i-scholarship elizweni langaphandle ele United States of America. Usupho esilalo ngokuthi sithenge itikete, sithenge itikete lokuthi ahambe. Isikolo sakhe sivulwa ngo-August, at first week of August, mele besefikile ngale, sikhawe ukuthi sikhangele ekupheleni kwenyanga, kusukela ku-25 kusiyafika ku-30 July, abesehambile, ukuyangena e-college yakhona ngale, kuthiwa i-El Paso Community College, ese-Texas. Yiyo i-college ethe iyangifuna ukuthi azobagijimela khona ngale. Amanye amaphepha, i-visa, bese silungisile, i-visa uselayo. Uhlupho kuphela solukhona ngolokuthi hlanganise imali yokuthi sithenge itikiti lokuhamba. Okunye esikukhangeleleyo ekuhambeni kwakhe, sikhangeleleyo ukuthi esukela lapha esiya e-South Africa ngebhasi, ngoba singathi itikiti futhi kusuka lapha kungadura, asuke ngebhasi ayegada ese-South Africa. Bathi kulula ngayona leyo ndlela. Yiyo selucela uncedo ukuthi amasenti esingawathola siwabambanise, enelise ukuthi laye ahambe ayekhulisa italenti lakhe ekhona ngale elizweni lase-America.
Yes, ngathi-ke kufunakala imali enganani xa sikhuluma ngalokho?
Kufuneka 1200 eyokugada indizamtshini nxa isukela e-South Africa esiya straight e-El Paso, e-Texas. Esuka lapha esiya e-South Africa, i-R400. Thina ngokuhlala sihlala ePhumula endala, ePhumula Old endala kusiyi, duzane leklinika. Singatholakala enambeni ezithi 0775936436. Kumbe ababe seduzane tholakala endlini kusiyi 5032 koBulawayo.
Unkosikazi Elizabeth Ndlovu nguninaka esinathi Ndlovu okumdlalo wokugijima ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibona ndinjani? Ngoba sizokuthola kuzoba le summit eSADC next month. Okunye futhi okusimangazayo ukuthi nangilalo Chamisa onguye wavotelwa ngabantu bakithi kakhulu, uzithulele tuka kakhulu emelutho, akabonakali lokuthi wenzani. Enokuhlungu kakhulu kubantu bakithi, ngoba manje uChamisa la wachiya abantu bakithi wafaka emgodini wabalahlela khona, wabachiya khona. Namanje abantu bakithi bahlupheka, kathesi kunje labantwana bezikolo kunzima ukuthi bafunde, lokuthi kuweze bekhuluma bazithulela kula nto abayikhulumayo. Ochabanga bathengisa isizwe sakithi, kuhlungu kakhulu okwenzakalayo kakhulu kubantu bakithi. Besicela ukuthi sizwe ukuthi kati bona bathula kangaka, bathuleleni, abakhulumi lutho. Abantu bakithi bayahlupheka, bayasokola, yindlala ngapha, ngabantwana besikolo bafundiswa ama-indima abangazaziyo. Sazi kubuhlungu kakhulu lokhu Studio 7 okwenzakalayo kakhulu ngesizwe samaNdebele. Sisebuhlungwini obukhulu kakhulu ukuthi singabaziyo ukuthi why uNkulunkulu esizweni nangale ndlela esibuhlungu. So kubuhlungu ngoba sifana lesizwe esingasingazaziyo ukuthi isizwe esibheke kuphi, esiphephela kuphi.
Studio 7 kunjani? Lami lapha ngilokukhala okukhona endaweni yethu lapha engikhona, ngisebhinga elushulu eSongwa area. Lapha silesikolo sethu okuthiwa iSongwa Primary. ISongwa Primary isikhala ngamanzi, ayila manzi vele, amaticha ayashota, kula maticha kunje. So vele ngikhuluma, so kula maticha akhona 4 kuphela ukuthi mabe fundisa. Thola uteacher oyi-1 ufundisa u-grade 1 lo-2. Lapha vele ludubo sibili emfundweni zabantwana. Abantwana vele bafila, abafundi lutho. Okuthi sibili uteacher layo uthi engazama ukuthi efundise u-grade 1 lo-2 ehlanganise, bebahlanganisile bonke, vele akulanto ephumayo. So abantwa bethu bayafa emfundweni, akula. So lapha besikhala ngamanzi ukwenzela ukuthi kungaba la manzi, amateacher maybe angakwanisa ukuthi bebuye bebaningi, ngoba ungakhangela iSongwa since vele sivulwa isikolo lesiyana, sona vele azake sibe la maticha adlula 7. So kathesi ngikhuluma, so kula maticha ayi-4 kuphela.
Laba ngabalaleli beStudio 7, lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Namhlanje sikhuluma labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokungenziwa ngohulumende wakwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwehlala namhlanje, olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.